uphelele wonke
ukhalala wonke
kasuthi uphelele wonke
ukhalala wonke
hayo
awubona yena uphelele wonke
ovelana ngovelana tuze kwami kasuthi uphelele wonke
ukhalala wonke
kasuthi uphelele wonke
ukhalala wonke
hayo
Pelele
wonke.